Umthandaba kaMantsi eHarare namuhla walile ukukhulula abasekeli bebandla eliphikisa le-TCC abangamachumi phose ayisishiyangalombili 78 ngemali yesibambiso i-bail. UMantsi uthe abasolwa bona abagoqela owake waba ngusenator uMnumzana Jameson Thimba ngabantu abalodlame abalakho ukuphazamisa ukuphenywa kwecala labo nxa bengakhululwa kumbe ukubaleka elizweni. Kusenzakala lokhu phakathi emthethandaba phandle amapholisa e-riot begijimisa abantu abatshengisele phambi kwenkantolo besithi uThimba labanye bakhe kumele bakhululwe. Ekutshengiseleni lokhu amapholisa abophe abantu abathathu abagoqela uPhyllis Piketty ongunkosikazi kaRonald Wondongwa oyisiphathamandla senhlanganiso yababalisi i-ATHULS yena obephethe igwaliba elikhuthazwa umthethandaba ukuthi ukhulule umyeni wakhe. UMantsi uthe uThimba labanye bakhe bazaqhubeka bevalelwe andubana baphindele enkantolo mhlaka 10 ngenyanga ezayo. Igqwetha labantu laba uMnumzana Agency Gumbo ukusolile kakhulu ukuncitshwa kwabo i-bail. UMnumzana Thimba labanye bakhe babotshwe mhlaka 16 besethusa icala lokwenza umhlangano ngaphandle komvumo lapho abathi batshaywa khona kakubi ngamapholisa. Ukutshaywa kwabo kuza lapho umongameli Emmerson Mnangagwa esithi kulabantu abajonge ukuphazamisa ukuthula elizweni bona athi bazabanjwa ngesandla esilukhuni. UMnangagwa wethule amazwi la izolo esemhlanganweni weZANU-PF Politburo. Abanye bathi engaba esesaba ukuthi uzulu weZimbabwe ulakho ukutshengisela esola uhulumende wakhe njengalokho okwenzakalayo kwele Kenya kulezi nsuku. UNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxele nobhalajikelelo wenhlanganiso elwela amalungu loluntu ibhethu likazulu uMnumzana Mbuso Fuzwayo.
Elizweni umuntu ophazamisa ukuthula uma sisiya ngeqiniso nguye ophethe ilizwe labo Whitney labo Moses Mpofu. Kulusizi ukuthi elizweni akula bantu sibili abathanda ilizwe ngoba ngaba bantu ilizwe leli bayalithanda. Besingazake sihlale sigoqa izandla ngendlela ilizwe litshontshelwa ngayo imali. So mbona ngazathi umuntu odala ukuphazamiseka elizweni nguyena lubaba ophethe ilizwe. So ukuthi ethi kulabantu abazama ukuphazamisa ukuthula elizweni, ukuthula akukho elizweni ngenxa yakhe osethethe ilizwe waliphambanisa walenza nje ifaza shopu labantwana bakhe. So konke lokhu akutshoyo ukwethusela abantu lani lani. Mhlazane abantu beZimbabwe bayafika esimeni sokuthini enough is enough, amabala akhe wona lawa uzazisola ngawo.
Ukulondolozwa kwamalungelo oluntu eZimbabwe sikhuluma nje ungathi kuminjani nxa sikhangela konke okwenzakalayo khonokho kubotshwa kwabe-TCC ukutshaywa ngamapholisa lokwethuselwa kwabantu okwenziwa ngumongameli Mnangagwa.
Elizweni leli amalungelo oluntu vele kayisiyonto eqakathekiswayo, lilize okubuswana ngodlame, lilize okwethuselwanayo daily. Abahlali abavunyelwa ukuthi bebe lelungelo lokutsho abakufunayo ngisho labangakufuniyo. Wonke umuntu nje laba abaphethe amandla benza santando ngabala ndaba nokuthi abantu bafunani. So kungaze kuthiwe kulelanga kungakhulunywa ngalo. Thina okokuqala kuyadingakala ukuthi abantu bekhunduzwe ukuthi ilizwe leli alisilo lefemile yodwa, lilizwe labantu abaningi. Akula individual eyahamba isiyakulwa yodwa, kwalo abantu abaningi babelwisana lo ncindezelo irrespective of ikhala ukuthi lwaluvelelanga. Kodwa kathesi abantu sibile eqinisweni bahlutshwa ngabafo wabo abantu abamnyama abafanana lathi. Yibo abathi izini uma bekhuluma lathi daily basitshela ngokutshaya into ezifana nayo. Kulusizi lokho.
UMnumzana Mbuso Ofuzwayo ngunobhala jikelelo enhlanganiso lela amalungelo oluntu ibhethu likazulu. Ubexoxa ecingweni loNtungameli Nkomo oweStudio 7 ekhona le kwele eseZimbabwe koBulawayo. Kusenjalo osomabhizimusi abalobudlelwano lebandla leZANU-PF uMnumzana Moses Mpofu loMnumzana Mike Chimombe abethesa icala lokutshontsha imali kahulumende edlula izigidi zamadola eMelika eziyisikhombisa i-$7.3 million US dollars ekhangelane lokuthengela abantu abasela imbuzi labo bamise phambi kwenkantolo. Ababili laba babuyiselwe esitokisini njengayizolo ngoba umthethandaba awukaqedi ukuhluza isicelo sabo sokuthi bakhululwe ngebail.